Endabeni zethu lamhlanje sebedlela evalweni abantu beZimbabwe abesaba ukudla inyama elomkhuhlane ethengwa kwele South Africa esibulele abantu phose abafika amakhulu amabili 180 kulabantu abathi umoyi uMorgan Tsvangirai washiya ibandla lakhe limatasatasa osokudale ukuxabana okumangalisayo kubandla leli lapho osokubangwa khona isikhundla sakhe. Inhlanganiso yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus isidinga abesifazana abangena kukhetho oluzayo. Kule nkampani kwele Botswana esilohlelo lokunceda izizalwane zeZimbabwe ezifelwe yizihlobo kulelo lizwe. Sahlolisisa isijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF esizengelelwe isikhathi ngumongameli Donald Trump wakwele Melika. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection, sixoxa ngabasakhulayo abalesikhundla eziphezulu abagoqela umnumzana Nelson Chamisa webandla le-MTCT osebambe isikhundla esachiwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai. Tumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.